sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 19 kuzivandlela 2023. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The good child event, school going child. We attend school in Chiredzi, and considering the date that she has been given, she has to travel to Chiredzi, and by the 3rd of February she will have to be back in court. This is not fair on her.
Umthethwandaba kamantshi walile ukwamukela isicelo sokuthi umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa obotshwe labasekeli be-Triple C ngempelasonto athonisiswe eyedwa.
Imigwaqo eminingi seliyonakele, besifisa ukuthi ungabili ube-Everest kuphela, kodwa imigwaqo eminingi ikhangele sena. So sabuze ukuthi engxenye njengoba ikhansi sikalisile ukusebenza lohulumende efaka imali. Yokuqaphela ukuthi imigwaqo abayinganibanazela imigwaqo leyi ehamba lapho kule ndawo ezigadi ekhona njengama-clinics.
Isimo sokuchabalala kwemigwaqo eZimbabwe sokufike kuzinga elibi, okubikwa sokusengeza ukwanda kwengozi zomgwaqo. Kwezemelika umnumzana Westmore ufungiswe ukuba ukuqala umsebenzi wokuba ngusibalukhulu wakuqala onsundu eMaryland. Njalo esiba ngonsundu wesithathu embalini yeMelika ukuthola lesi sikhundla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi eHarare walile namuhla ukwamukela isicelo sokuthi umntwana oleminyaka yokuzalwa elishumi lasikhombisa 17 obotshwe labasekeli be-Triple C ngempelasonto athonisiswe ehlukene labasolwa abadala. Isicelo lesi besifikiswe enkantolo inhlanganiso elwela amalungelo abantwana e-Justice for Children. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umanje ukayizuda wethule isinqumo sakhe sokuba lumntwana athonisiswe endawonye labadala esithi akulabufakazi bokuba kukhona okungaphazamiseka ngokwenza lokhu. Obemele umntwana lowo emthethwandaba unkosikazi Pamela Msimwa uthe kabathokozi ngesinqumo lesi ngoba ezaphazamiswa ilungelo lakhe lokuya esikolo.
The good child is a school going child. We attend school in Chiredzi, and considering the date that she has been given, she has to travel to Chiredzi, and by the 3rd of February she will have to be back in court. This is not fair on her, especially her right to education. It will affect her. She has already been affected by the mere fact that she has been arrested from Monday up to today.
Umntwana lo uya esikolo nxa sikhangela ilanga aliphiweyo kumele aye eChiredzi aphenduke. Lokhu kuzaphazamisa ilungelo lakhe lokuya esikolo. Uvele esephambanisekile ngokubotshwa kusukela ngomvulo.
Uqhubeke esithi bazakhweza udaba lolu edalele High Court esithi amalungelo omntwana lowu kumele anakekelwe. Kulandela ukukhalaza kwamagqutha alabo ababotshiweyo abagoqela ummeli wemkhoba edalele iParliamente umnumzana Amos Chibaya kanye lommeli webuliriro umnumzana Khosa Machingauta esokuba baphiwe ukudla umantshi uphe isinqumo sokuba abagcina izibotshwa abe-Prisons and Correctional Services babavumele ukuba baphiwe ukudla. Ukusenjalo, ipolisa elicubungula udaba lolu umnumzana George Garau Zibe uqhubeke ngokupha ubufakazi phambi komthethwandaba esithi labo ababotshiweyo ngabalalungelo lokuvunyelwa ukubhadala isamso sebay ngenxa yokuba benza amaslogan ebandla labo ele-CCC okwaphazamisa ukuthula komakhelwane emzini webuliriro. Umnumzana Garau Zibe uqhubeke esithi abaningi kudaba lolu bahlala ebuliriro ngaphandle ukachibaya ohlala eGweru. Ebuzisiswa ngamagqwetha uthe uyavuma ukuba amabandla ezombusazwe alilungelo kuleli esithi yonke imihlangano kumele bephiwe imvumo ngamapholisa. Uthe ubufakazi alabo ngobokuba wonke abantu laba babotshwa ndawonye njalo benza umhlangano ongekho emthethweni. Ugarawuzile uthe lokhu okusemaphepheni abo ukuba ngaphinde akhe emkomana, okutsho ukuthi kangene ujaha kuliqiniso ukuba kwalotshwa ngamapholisa kodwa asocala. Elinye lamagcwetha alaba ababotshiweyo umnumzana uBert Mandinde uthe amapholisa apha ubufakazi kawakhiphe okusegcekeni icala.
Are to be treated, but that has to be within the confines of the regulations of the Zimbabwe Prisons and Correctional Services. So this afternoon or since morning we were dealing with the bail application. On the stand we still have the investigating officer who is giving evidence or trying to justify why bail should be denied. He has finished it. He's giving his evidence. We are in the process of cross-examining him. We hope to finalize the cross-examination and address court tomorrow.
Bale lungelo lokudla namhlanje sesabe ukukhuluma ngodaba lokuba bathole i-bail. Sithemba ukuba sizaqeda lokhu kusasa sizwe ukuba idale liza kuthini.
Isikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziba uthi kusobala ukuba amalunga ebandla lakhe ayahlukunyezwa.
Kodwa sikwaziyo la sikuchasela amapolisa ngobana ke i-meeting yethu besiyenzela ku-private residence and siyavunyela ukuhlangana ke la ma-members ethu ngenxa yokubana le aso-public meet bazavunyela ukubana bephume ngenxa yokubana bengelacala. Thina njenge-CCC inhlanganiso yethu ayiso nhlanganiso eyabhanwayo, inhlanganiso ke e-operator okusemthethweni.
Umanji kudaba lolu uthe udaba lolu luzaqhubeka kusasa ukuze uGarawuziba aphe obunye ubufakazi. Ngasikhathi sinye abasolwa bakhangelele ukwethula isicelo sabo sokuthi bavunyele ukuhlawula isibambiso se-bail ukuze bathunisiswe bevela ngekhaya. Ababotshiwe laba bethethwa icala phansi komthetho we-Maintenance of Peace and Order, MOPA, wokwenza umhlangano ngenjongo yokuphehla udlame kumbe ukuphazamisa ukulondolozwa kokuthula. Abasolwa laba bayalilandela leli cala besithi bebebuthene emzini womuntu hatshi emphakathini. Nimele isiphi 7 nisiyarare nimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo ugatsha lwabesifazana kubandla le-CCC luthi lukhathazekile kakhulu ngokubotshwa kwamalunga alo eBudiriro ngempelasonto. Phakathi kwabasolwa bona abalokhe bevalelwe kulabesifazana abalitshumi lantathu 13. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo walolugatsha unkosikazi Barbara Tanyanyi wa.
Ye, kuyinto edanisayo kakhulu ukubopha abantu ababe besemhlanganweni ezindlini. Abantu be-CCC thina njengabomama sikhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi abantu ababotshwe eBudiriro abayi 18 bebengomama, abayi 12 ngobaba. Phakathi kwabomama laba kulenkokheli ezenational ezabomama uMonica Mkwada loSithabile Mlilo abayiwo abakhokhela omama be-CCC wakathesi ku-national. Omama laba bahlukuluziwe ngamapholisa bababambe ngendlela engayisiyo esithi sexual abuse and ayisiko kokuqala. Kulabonye omama bake babotshwa futhi bayenza okufana nayo okutshengisa ukuthi uhulumende weZANU-PF akalandaba le dignity yabantu besifazane, abalandaba le dignity yabantu ababotshiwe. Ngoba siyakwazi ukuthi umuntu nxa ebotshiwe ulamalungelo, ule lungelo lokuthi abanjwe kuhle e-court kumbe ejele. Sibone abanye begqoke impahla ezidabukileyo ezibakhipha ubuntu okuyinto engekho right. Kodwa thina lokho sithi indlela iZANU-PF ebehave ngayo itshengisela ukuthi khona bayesaba, bayethukile, bayethuswe i-CCC and abantu kabasoze bebuyele emuva ngenxa yokuthi kulodlakela kumbe kulodlame. Abantu bazaqhubekela phambili berejista ukuvota. Abantu baza kuyavota ngobuningi kuma-elections ka-2023 nxa ilanga lakhona eselifakiwe. Abantu bazaqhubekela phambili besilwa impi le eyomvukela esiyibiza ngokuthi 4th Chimurenga. Ngiyabonga.
unkosikazi Barbara Tanyanyiwa ngomgcinisihlalo ogatsha olubona ngezabesifazana kubandla le-TCCC. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ibandla le-ZANU-PF lona lihlezi lisithi kalilani lokubotshwa kwamalunga e-TCCC. Lithi lo ngumlando wamapholisa. Isimo semigwaqo eZimbabwe jikelele sivikwa sesisivi okwamagama kuvangelwa ikungalungisiswa lokulondolozwa kwayo ngemfanelo. Lokho kubikwa sokusengezwa ikunakwezulu. Imigwaqo eminengi igugudekile njalo imagodigodi. Eminye njalo mincane kakhulu okokuthi izimota ezimbili azenelisi ukuphambana eyodwa ingaphambukanga. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Osomabhizimusi bamakampani ezimota lamabhasi athwala uzulu bakhala ngokuqonga kwendleko yokulondoloza izimota zabo ukuze zilungele ukuhamba emigwaqweni ngenxa yokonakala kwemigwaqo yelizwe. Abatshayeli bona bathi imigwaqo le ibulala izimota ibuye njalo ingezelele ukwanda kwengozi zemigwaqo. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi minengi imigwaqo okumele ilungiswe edolobheni lakoBulawayo.
Isimo somgwaqo koBulawayo khathesi sibili kakhulu. Imigwaqo eminingi awuhambeki, kulamagodigodi. So ke siyananzela ukuthi i-council imemezele ukuthi sokusetshenzwa zama ukuthi balungisise umgwaqo oluveve, and sibonile sokukhathi sokusetshenzwa kuyinto enhle njalo siyezwa lokuthi uhulumende uthe uzangenisa enye imali ukubana uvethisele. Imigwaqo eminingi vele iyonakele, besifisa ukuthi kungabi luveve rod kuphela, kodwa imigwaqo eminingi ikhangele. So singakutsho ukuthi engxenye njengoba i-council siqalisile ukusebenza nohulumende efake imali. Yokuqaphela ukuthi imigwaqo abayinganazela imigwaqo leyi ehamba lapho kule ndawo ezigadhe ekona njengama-clinics.
Umnumzana Gibson Ndlovu otshayela izimota ezithwala uzulu uthi imigwaqo le isisenza kube nzima ngoba imota sezimele zihlale zikhanyelwe njalo nje, okuba yindleko eyenza ukuba nzima ukuthi bathole inzuzo efaneleyo.
Imigwaqo enjengalo uluveve road imigwaqo ebhizi okwamagama njalo kumele ihlale isebenziseka. Amagodi asegcwele kulomgwaqo abe senza sihlale njalo nje sikomakanika okuyinto eqeda imali, ngoba uzathi kumele usebenze imoto ayifile njalo kumele usebenzise imali osanda kuyisebenza. Lokhu akuseyikho ukusebenza nxa sekunjalo, ngoba sesisebenzela ukuthenga amaparts emota lawo makanika.
Unkosikazi Sanele Mlalazi, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi imigwaqo yonke idinga ukulungiswa edolobheni, hayi oweluveve kuphela.
Uluveve road umgwaqo obhizi kakhulu olemota eziningi, lengozi zibaningi lapho zibangelwa isimo somgwaqo. Siyathaba kakhulu nxa usulungiswa, lokhu sokungehlisa izingozi kanye lokufelwa zimoto zingangena kuma-potholes. Amanye angagcwala amanzi ama-potholes akhanye, kodwa kungalungisiswa wona wodwa imigwaqo yonke ifile ifuna ukulungiswa edolobheni.
Lokhu sekwenze ukuthi uhulumende weZimbabwe kanye logatsha olweZimbabwe National Roads Administration iZinara befake imali engamabhiliyoni alikhulu lamathathu, i-130 billion, ukuze ilungise imigwaqo engamakhilomitha azinkulungwane ezilitshumi, i-10,000 kilometers. Lolu hlelo lukhangelele ukulungisisa imigwaqo emqoka elizweni. Ngesikhathi esifanayo iKhansili yakoBulawayo layo yazise ukuba iphakathi kokulungisa umgwaqo weLuveve. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuthatha inyanga ezintathu njalo kukhangelelwe ukuba kusetshenziswe izigidi zamadola ezingamakhulu ayisikhombisa, i-$700 million. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ufungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngusibalo okhulu wesabelo seMaryland khonapha eMelika izolo umnumzana Westmore. Lo ngosundu wakuqala ukuthola lesi sikhundla esigabeni seMaryland esiba njalo ngoyisithathu onsundu elizweni jikelele ukuthola lesi sikhundla embalini yeMelika. Umo owebandla lamademocrats unqobe umnumzana Dan Cox owama-Republicans kukhetho olwenziwe ngolwezi nyakenye. Abansundu abalodumo eMelika abagoqela esinye sezinothi emhlabeni jikelele u-Oprah Winfrey labanye bebekhona kumbuthano wokufungiswa kukamo edolobheni le-Annapolis okuyisigodlo seMaryland. Ukukhethwa konsundu lokhu kujabulise abantu abanengi okwamagama. Abanye besithi babona umo engancintisa la kukhetho lukamongameli eminyakeni ezayo. Abanye njalo bathi ulesithunzi esifana lowake waba ngumongameli umnumzana Barack Obama. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seVirginia esingcelelane leseMaryland njalo olandela ezombusazwe umnumzana Denmore yo.
Izolo sibone a historical inauguration ka-governor weMaryland uWes Moore eyenzakale eMaryland State House. I-inauguration le siyibone ihlengezisa inyembezi ku-Oprah Winfrey labanye ama-celebrities abafana labo-Chris Rock aba-attende le-historic inauguration.
Ngani labo obaqambe ngamabizo abo lodumo behlengezele inyembezi ngokugcotshwa kuka-Wes Moore?
U-Wes Moore ngu-governor wokuqala umuntu omnyama ukuthi abe ngu-governor eMaryland. U-replace uLarry Hogan owaye ngowama-Republican obeseqede amathemu akhe amabili njengo-governor. U-Wes Moore oyi-Democrat yena ama-roots akhe avela eJamaica lapho abazali bakhe ababuya khona.
Kumbali yelizwe leMelika bakhona yini abanye abansundu asebake bakhokhela izabelo kumbe ama-states?
Wesithathu kubantu abamnyama ukuthi abe ngu-governor elizweni lase-America. Njalo futhi nguye yedwa u-governor womuntu omnyama okhona i-America yonke jikelele khona manje who is serving. So ukuvotelwa kuka-Wes Moore kujabulise amalunga abantu abamsundu amaningi, and abantu abaningi sebeqale lokumfananisa lo Barack Obama ngendlela azibamba ngakhona langendlela awina ngakhona i-election le yokuba ngu-governor weMaryland, lapho awine nge-wide margin against umu-Republican ade contesta laye.
Sikubona njani ukunqoba komuntu onsundu ukubana akhokhele isabelo seMaryland, ikakhulu nxa sesikhangela imbali yesabelo sonesi ukubana izigqili zafikela khonapha ezazithunjiwe zalethwa zivela kwezwekazi le-Afrika?
So thina sikubona kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu abamnyama lokhu beqhubekela phambili ama-inroads ku-politics ze-America. And njalo futhi enye into eqakathekileyo ukuthi lapho abenzele khona inauguration ku-Capitol yaseMaryland yindawo vele eseduze lalapho okwakuyiport yama-slaves khona. So it was very emotional ukuthi umuntu omnyama olezihlobo zakhe zabuya zingama-slaves khona manje nguye osemi lapho esebusa. Kuthokozise kakhulu. Njalo futhi enye into esijabulisileyo ukuthi kwenzakale after siqede ukuselebrate i-Martin Luther King Day ngomvulo. I-Martin Luther King Day siyazi ukuthi u-Martin Luther wayeyi-civil rights activist eyayilwela amalungelo abantu abamnyama, amalungelo abo okuvota. And so ukuthi sibone u-Wes Moore e-inaugurated as u-black governor we-Maryland.
Noma izigqili zazifikele lapha zivela kuzwekazi le-Afrika ngesikhathi sendulo kulethwa izigqili, kuyini okwenziwa zinkokheli zeMaryland okwenza njalo izigqili zibaleke zize ngapha?
IMaryland was one of the first ama-states a-abolisha i-slavery from the 13 states ezaqala u-abolish i-slavery. Njalo izinto ezalida to i-civil war between i-North ne-South kulwisana khona lokhu ukuthi islavery kumele iphele, ubugqili kumele buphele.
Umnumzana Den Moyo, ngolandela ezombusazwe esixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Ibandla le-TCCC lithi ukubotshwa kwamalunga alo angamashumi amabili lasithupha eBudiriro kuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF usebenzisa amapolisa ukuhlukuluza amalunga alo phambilini kokhetho. Kodwa abebandla leZANU-PF baya kulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule endawonye lelunga le-TCCC umnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Umthetho nxa usephulwa awungabi ngumthetho owephulwa nxa kungezepolitiki kuphela. Umthetho nxa usephulwa awube ngumthetho owephulwa izigilamkhuba. Angikaboni izigilamkhuba mina ezepolitiki. Engikwaziyo ngosopolitiki ukuthi babanga amandla ukuthi ongabusa ngcono kulomunye muphi. Omunye ngenxa yokuthi sesihlale sesicabanga ukuthi yena laba abanye ngenxa yokuthi bafuna ukumthathela ubukhosi kube izigilamkhuba. Namanga lawo ayisiyo qiniso lelo, yikho kwaziwa nguwo umuntu, yikho ubona kusetshenziswa umthetho ukwesisela ukuthi hayi qalani lime lingamthatheli iteke. Yikho kukhona kuphela la, akukho okudlula lokho. And eqinisweni ukuthi la amaZimbabweans wangakunanzelela including labogawule abasenseni engcolileyo nzwana bekunanzelela abazabona ukuthi bawonisa isikhathi sabo.
Nanso baba ugawule.
Ye hayi yamuzwa uBhebhe, yamuzwa umzukulu wami uBhebhe lapho. Hhayi ngilalele ukuthi Nkomo into engayitshe ukuthi ngizangixolela mbijana ngoba angizange indaba yena leyo okhuluma ngayo kade ngakayitholi mense egangeni ngapha. So kade ngingakazange ngiyilandele lokuthi ihambe njani sili angila qiniso lakho. Kodwa-ke angifuni ukukhuluma into engingayaziyo njalo mese ngiyikhuluma ngendlela engayisiyo. Kodwa okukhona ukuthi ukubotshwa lokhu khona kakhulu njengoba ukhuluma ngokuthi kade kwethiwa umhlangano wabo ubungekho emthethweni. Kodwa ngiyakwazi ukuthi siyakwazi sonkeni ukuthi imihlangano le iba imihlangano ebikwayo ngale emapholiseni. Ukwenzela ukuthi kungaba le minsindo ethize amapolisa ekwanisa ukuthi abe yiwo ancedisayo ukuthi kube lokuthula kuleyo mhlangano. Kunjengalokhu-ke kodwa-ke ukuthi bahlezi beqala abantu be-opposition besithi bona ababanjwa kuhle ngathi kusize ekutheni beyenza imihlangano naleyo abangayizange beyicele ukuthi babe layo emapoliseni. Ngokunjalo-ke bazahlala bekhala njalo Bhebhe besithi iZANU-PF iyabancindezela. Kube kathi umthetho wona oba ngumthetho ulandelwe. Umthetho obekiweyo asibe umthetho esowulandelayo. OBhebhe iphathi zabo zigcwele amaloya. Amaloya iyavele amele abe yasincedisayo kakhulu ukuthi imithetho nale ekhandiweyo elizwe efana leyokuthi imithetho nxa ithi ikhandiwe ibisi ilandelwa. Kuqakathekile kakhulu ukuthi imithetho ilandelwe xa ithithe yabekwa. Njalo imithetho yakhona ukuthi nxa ilandelwe ilandelwe kungakhathalekile ukuthi ngubani ngoba akukho muntu ongaphezu komthetho.
Baba Bhebhe, kuyiwa nje kukhetho yebo liyakhala ngokuthi liyahlukuluzwa iZANU nguhulumende liyabotshwa mahlayana nje. Akhona yini amasu lilamacebo yini elingawenza ukwenqabela ukubotshwa mahlayana esikubona kusenzakala ngoba kalisoze lihlale libotshwa kuphela lisenza into efanayo libotshwa kungela lokho esithi i-strategy okukhulunywa ngabanye abathi hayi mhlawumbe kumele lidingelane indlela libone ukuthi lingakhankasa njani abantu bengabotshwa.
Ingamile ukuthi ngiqale engiqondise lapha into amaZimbabweans okufanele bayazi eqakatheke kakhulu. Asingake sithi nxa sinamaqhinga ezigebenga ezifuna ukuthwalisa nzima sizikhulume emoyeni. Ngokuqala lokho nathi nazo njalo sizazisebenzisa labo abazabakwazi bazabe ngalabo abesiqathelane ukusebenza ndawonye i-discipline sikhiphe abantu ebuhlungini abebiwo kona. Bese ngiyephendula umali babo nabugawula. Umthetho abawusebenzisayo ukubopha abantu be-CCC uthi wona nxa usenza into okuthiwa yi-public gathering okutho ukuthi siyabe usenzela umhlangano endaweni evulekileyo okungadlula khona abantu, endaweni ezisetshenziswa ngabantu abaningi okungafika khona abanye, endaweni ezihamba abantu abangadlula khona at any time. Yikho okuthiwa khona kuphela amapolice. But now senza i-private meeting, kubhaliwe kusobala ukuthi i-private meeting ayivalwa ukuphela emapoliseni. Khona ababotshwe besendlini in a private residence basebenzise wuphi umthetho ntombamini?
Baba Gawuli yamuzuba bubhebhe, kusetshenziswe uphi umthetho lapha njengoba imopha isithi kubotshwa abantu ababe benze umhlangano emphakathini bengatshelanga amapholisa. Njengokusho kababa ubhebhe, laba bebehlangana endlini yelunga le-CCC.
Ikuthi into ekhona, ngiyamuzwa ubhebhe, ngiyamuzwa asibili kakhulu inkomo, kodwa into endande ukuthi ngitsho ukuthi ukhulume inkomo futhi wacaca wathi kamjengoba behlala ngibuthwa strategy bani abanaso. Uyazi ukuthi enye into engiyibonayo ukuthi obhebhe bazahlala bekhala kuphela bethi bayabuthwa, kodwa mina into engithanda ukuthi ngiyenze ukuthi imithetho yelizwe singabunjwa, kumele siyilandele thina. Kodwa-ke nginanzelela ukuthi kulezi nsuku obhebhe ngabe senze imihlangano yabo eminingi vele abayenzayo, hayi amapholisa abasazisi sebezenzela nje. Yikho kwesinye isikhathi bababa lokuthi amapholisa egcine esinyelele sibakwazi bese babopha.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF obexoxa endawonye lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bhebhe. Kwezemidlalo, iqembu labesifazana baleminyaka engaphansi kwelitshumi lathoba mnemunye linqotshiwe ngele-Pakistan emdlalweni walo wokugcina kusibaya sikagroup B kumncintiswano wezizwe zomhlaba. Kubika uJoseph Njanji.
Impumelelo namhlanje isho ukuba iqembu leZimbabwe liphushe imidlalo yalo elisemsileni wengalane kaGroup B ngemva kokuba linqotshwe kuyo yonke imidlalo yalo emithathu. Ocubungula umdlalo kakhirikithi uDumi Praise Dlakama uthi impumelelo itshengisa ukuba mhlawumbe iqembu leli belingalungiselelanga ngemfanelo.
Ke kuyikuqala ukuthi iZimbabwe ithumele-ke iqembu ku-World Cup yama-Under 19. Lokhu-ke sekungasetshenziswa as an excuse ukuthi-ke yindaba singayenzanga kakuhle, kodwa akutho ukuthi-ke sibese sinqotshwa-ke ngamaqembu anjengabo-Rwanda. Kumileyi ngomele kulungisise ikakhulu nxa sisenza ama-preparations for ama-tournaments anjengalawa.
Olandela umdlalo kakhilikithi uCatherine Siziva uthi okuvele kungasoze kube lula kuqembu leZimbabwe ngoba umdlalo wabesifazane ungadlalwa kumagumbi wonke elizwe.
Lo mdlalo ngawakamemetheki ugcwale yonke indawo, njalo khonokho kwenza kube nzima ukuthola abadlali abaningi abangalwisa ukuba yingxenye yeqembu elimela isizwe. Kumele inhlanganiso yeZimbabwe Cricket isebenzelane lezikolo ukuze uqalwe ukudlalwa ezikolo zonke jikelele, ngoba kungaba njalo lizakhula inani lamankazana awudlalayo.
UDlakama uqhubekele phambili wathi okuqakathekileyo yikuba kutholakale izifundo ngemva kokuphatheka kweqembu lamankazana kumncintiswano wezwe zomhlaba.
Abayenzanga kakuhle ngenxa ukhayela ukuthi umdlalo weRwanda yiwo ebesithi yikho okade kule thuba khona ukuthi sinqobe, kodwa siyehlule la yiRwanda. Sokuzaba le mbuzo nje enjengokuthi kungani ilizwe lihambise iqembu elama-Under 19 khona thina besinga lungiselelanga ukuthi sihambe-ke. Kodwa for i-long term program, yes, kuhle sibili ngoba-ke batholile i-experience amankazana lawa.
Ngokwakuqala ukuba inhlanganiso ye-International Cricket Council iqhube imidlalo yezwe zomhlaba kuncintisana amaqembu abesifazane yale minyaka engaphansi kwe-10 lathoba munomunye. Iqembu leZimbabwe linqotshwe ngele-England ngama-runs angu-174 emdlalweni walo wakuqala, kwathi emdlalweni wesibili linqotshwe ngama-runs angu-39 ngele-Rwanda. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Kuhlelwa sihluzeni bomama ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okukhulunywa ngabesifazana ngokuqonga kwezehlakalo zokuhlukuluzwa ngabamabandla zokuhlukuluzwa kwabamabandla aphikisayo phambilini kokhetho lwalonyaka. Siziphethe ngebezihamba phambili, cha asikwazi ukuziphetha, sesiphelile isikhathi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rwe